Kumaviki ambalwa adlulileyo sibonile uhulumende efaka lokho kuthiwa yi-statutory instrument 197 oka 2024 okweze iminyaka yabantu yokuretire isuka ku-65 isiya ku-70. Njalo linto esivela kathesi nxa siyikhangela kuqakathekile ukuthi singayenzi ibe yindaba kaValerio kumbe indaba kaMatanga kumbe siyenze ibe yindaba kaMnangagwa kumbe eyeZANU-PF. Kodwa kasiyikhangeleni kakhulu as a system issue, sikhangele ilizwe lonke nje jikelele. Ungakhumbula kuke kwathi eminyakeni edlulileyo umuyi uRobert Mugabe uthe esegula sebangwa lezivi esegugile wabuzwa ukuthi kungani engachiyi isikhundla wathi kakho ongamchiyela. Lokhu kuyasibonisa ukuthi kule system esingathi yiMugabe yizimo ebusayo eZimbabwe, isystem yokungachiyi izikhundla, isystem yokubona ingane abantu kumele bahlale ezikhundleni bafele ezikhundleni, isystem yokuba entitled to izikhundla, le system kasiyiboni kuphela nxa ukhangele maybe ku-security sector kumbe ukhangele ku-presidium, but uyayibona even kuma-members of parliament. Silama members of parliament umuntu even whether ngabe ZANU-PF kumbe ngabe opposition, abanye babo umuntu waqalisa ukuba ngu-member of parliament since 2000 kafuna ukuchiya, uyabe lokho entshintsha ama-constituency kuphela efuna ukuhlala aze afele ekubeni member of parliament. So there is a Mugabeism mentality ilayo eZimbabwe engafuni ukuthiya izikhundla.
Ungathi kulomthelela bani lokho?
Lingqondo yona leyo engithi mina yimdabe yizim mentality, ile nkinga yokuthi isidalela i-society ele-anarchy, ngoba abantu abatsha, abantu abasakhulayo khathesi abalala ithuba lokuthi labo bathole ithuba lokutshengisa ama-skills abo. So okuzenzakala kuyini ukuze labo bathole ithuba lokutshengisa ama-skills abo? Bazagcina besenza udlame kumbe besenza umvukela bekhipha laba abadala ukuze labo bathole phela ithuba lokubusa. Bathi nxa sebebakhiphile laba abadala bona bangena, bazafuna ukuthi labo bangasuki, labo bazafuna ukuhlala baze bafele khona, ngoba bethi lathi sakulwela lokho kuyinto.